Tinange vameli vakapresidensi vakasuka retsina sithi udaba lolu alukapheli siloku siqhubekela phambili silwisa ukuthi upresidensi vakasuka ere abe khona emncintisaneni wokukhetha umongameli welizwe. Thina njalo sithi iconstitutional court azange itsho yena ukuthi hayi thina udaba lethu alilamsebenzi. Hayi, yetsho yena ukuthi lingabe lilo daba sibili lilesikhalazo senu esizwakalayo kodwa indlela ebuye ngayo lapha ayisiyo. Kube kumele libuye lapha nge-appeal hathi indlela le ezama ukubuya ngayo. Ngokunjalo salalela ke kwakukhulunywa yi-constitutional court. Okwanamhla ngingalazisa ilizwe ukuthi sesibuyelile e-Supreme Court ukuyacela imvumo yokuthi sifakeke i-appeal yethu e-constitutional court. Ngokunjalo thina sithi siyalwisa. Asoze siyekele ukulwisa ukuthi upresidenti vakasukele laye athole ithuba lokuthi ancintise emncintiswaneni nokhetha umongameli welizwe. Njengoba laye-ke engumZimbabweni nje sisalona selapha eZimbabwe, kumele laye abe namalungelo akhe, aphiwe amalungelo akhe, akwanise laye ukuthi ayenze konke okwenziwa ngamanye amaZimbabweni.